Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 onhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle, uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuzi ngalokho.
Umongameli Donald Trump wele Melika usenqome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un.
Ama voters roll athebuyile. Sesizakhangela ke banalaba ama candidates aletileyo kusukela ngomgqibelo ama candidates abelokhe letha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kusukela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators.
Lanxa iZimbabwe Electoral Commission isithi gwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe.
Ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu bezano PF elisemudare belingelela cost. So i new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF linqobe. Ikakhulu isikhayela ibandla eliphisa ele MDC. Kukhanya into zabazima ngakahle isigabeni semudare.
Kuhlelo lapho esikhangela ngokuvota kwabantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lamhlanje sisesigabeni seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU PF ilakho ukunqoba njalo ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump wele Melika usenqome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un njalo uthi uyamthemba umongameli Kim nxa esithi uzimisele ukuma ukusebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Usithandekile Mhlanga usethulela okunengi okwenzakale kulomhlangano.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lo oqhutshelwe eSingapore lamhla ekuseni, umongameli Trump uthe engasebenza lamazwe agoqela ele South Korea, Japan kanye lele China ukufeza izivumelwano zakhe lomongameli Kim. Asizweni amazwi kamongameli Trump.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle, uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuzi ngalokho. Silesivumelwano esiqinileyo esokuthi ilizwe lakhe lingasebenzisi izikhali zombhubhiso ezenuclear, kanye lokuthi kubuyiselwe amathambo enkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeMelika ezashona kulelo lizwe. Lokhu kuqakathekile empilweni zabantu abaningi ngoba behlezi bengilobela incwadi bekhalaza ngapha.
You know who died in the war, so that's a big deal.
Umongameli Trump uthi umongameli Kim wamukele kuhle inkuthazo yokuthi ananze amalungelo oluntu elizweni lakhe.
You know, we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various
sivele sisebenza le North Korea okwenyaka ezintathu ezidlulileyo. Silesiphatha amandla sikahulumende wethu umnumzana Mike Pompeo, yena owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bengingalali lokulala, ngiyaziqhenya ngokwenzekileyo ngoba isiphetho bekuyakuba yimpi. Kufe izigidi lezigidi zabantu.
Uthi lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa ele North Korea azisoze zethulwe kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Umongameli Kim laye ubonakale ethabile lapho ehumutshelwa amazwi kamongameli Trump abemncoma. Njalo laye uthi uyathokoza ukuthi sebekhulumile lele Melika lanxa bekule migoqo eminingi. Lo ubungumhlangano wakuqala phakathi kukamongameli weMelika lo eNorth Korea. Njalo umongameli Trump uthi uthemba kuza kuba lo mhlangano ofanayo esigodlweni seWhite House eWashington DC kwelizayo.
ukuhlaziya udaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isesiside isikhathi iNorth Korea le America ikhovele. Akho esinto ukuthi kukhona enye ezokuba ukhona. Akho lokho kutshengisa ukuthi besokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agive ini. Ngenxa yokuthi amanuclear aphoza ingozi enkulu emhlabeni, ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula ngaphambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo. Ngenxa yokuthi i-North Korea ivele yakhelwe phezu koku ukungezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokhrasi. Kuzathatha isikhathi, ngathatha even 5 years or 10 years, kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha siya phambili, kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo?
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona aso lizwe lilana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa ne-North Korea. Sizakhumbula ukuthi i-North Korea ngale ilamazwe anjengabo-China labo-South Korea labo-Singapore. Amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba senale siya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana ne-North Korea. Njalo kangiboni ukuthi iZimbabwe kuzashese izinto ziguquke nxa kulokwa kusaphathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair election, kube le-democracy eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe, khona sokusele insuku ezimbili kuphela ukuthi idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-Nomination Court lihlale. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kumaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho, njalo izekhi yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini, kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini awezekhi kobulawayo namhla ekuseni, kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni awaso ze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile, ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama-voters roll ethu asebuyile, sesizakhangela ke banalaba ama-candidates alethileyo. Kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu eletha amaphepha abo besingawakhangeli, kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators. Nxa bekhona ku-voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlangana lawo e-nomination court. Nxa abantu bakho bengekho ku-voters roll, siya kufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama-nominators aku-voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe-voters roll, bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bednico Bebe oyebandla le-MDCT ekhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezindlela ke ezokuthi ke basicunule ke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke sithethina hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangela ukuthi i-voter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo ezakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinde sibathathe izithupha zabo sihambelazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokusiba lempikisano yabi khona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayine lapha. Njalo i-registration service slip yakhe ngiyibonile, njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinile umuntu oqondileyo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi nomination court ihlale izekhi kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyela sobala ukuthi mhlawumbe already zekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lolu abantu bengaluthembi ngoba akulandlela abantu abangaya ngayo kunominations court bengabonanga ivoters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwevoters roll ethi njengomanyana we-MDC Alliance yikho betshengise lenge viki edlileyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zona lezokhuluma ngazo ezevoters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi ufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhla ka 14 Mhlangula. Njalo kumele abancintisayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi lamuhla uye endlini yo owayesiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukuwere eHarare ngendlela yokudingisisa ukuthi uqinisile yini ukuthi wabaleka elizweni ngoba amasotsha ayifuna ukumbulala badubula indlu yakhe ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba wale ukulahlela kachana icala eletheswayo uKasukuwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Kubikwa kutholakale inhlamvu zempopo endlini kamnumzana Kasukuwere eziningi kakhulu, kukanti le miduli ibibhobokile ilamanxeba. Ukuthethwa kwalolu daba kuzaqhubeka kusasa emthethwandaba. Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection lamuhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abavoti i-electronic voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulungiselelwa ukhetho oluhlaziya ngembali yokuvota kwezigaba ezehlukeneyo lamhlanje sizagcila ke ngesigaba seManicaland. Okwamanje wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Italy lilungiselela ukuthumela amakhulu lamakhulu abantu kwele Spain ababaleka emazweni awe Africa besiyazama impilo engcono ezwekazi le Europe. okulinyathelo elisolwe ngumongameli Emmanuel Macron wele France esithi kungumthetho wamazwe omhlaba ukwamukela abokuza. Umkhokheli webutho lakwele Pakistan uGeneral Kamal Javed Bajwa ukhokhele iqula elethekelele kwele Afghanistan lamhlanje laya kukhulumisana lomongameli Ashraf Ghani emzameni yokuletha ukuthula kwele Afghanistan. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela, zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola, njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto nje okwangisitsho, amatamatisi ungeke wawathenga emagrosa kufuna ezitolo, kufuneka uzilimele ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyanisa kuyako. Ukhwelile sibili. Lokho kuthandwa ngabantu abangathi bafundile, abangathi sebefuna ukuthiwa ngama-breakfast cereals. Akhwelile babami. Yiwa sebusela abantu ukuthi banakane ukudla. Ngabe impuphu yesintu ichiphile? Ngabe vele asililandaba lawa ama-breakfast cereals. Singabe sesizidlela impuphu yonyawuthi lempuphu yamabele ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungela izenotho umnumzana Masimba kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu ikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabiyinanda i-US dollar. So nxa kuyikuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathi nge-US dollar ikhwela, intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisi ukuthi silungise impahla eningi ukuthi sikwanise ukuthi sizithengise. So siphila ngama-imports. So sitsho ukuthi sifuna imali eningi ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo wunye esikuthengisayo. So abantu bayabe sithi nxa bengatshaje i-price le besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ama-imports besebenzisa i-US dollar.
Unkosikazi Khumalo oyingcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono, kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Kuzaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125. Bakithi isichago selukhwelile. Manje khathesi i-starting point i-136, 135. I-1 liter yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kukhwelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive, esi-HIV positive, yikho esifuna ukukudla. Manje ugovernment kenza ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuza sichiphela laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo ngoba impuphu yakhona ingcono kulempuphu yomuntu.
Ukutshera uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla, intengo izayala ilokhu iqonga.
Silokhu silayo esithi 3-tier pricing ngoba abaprice amathathu. Iprice ye-US dollar, iprice ye-cash nxa ulamabhondi, le price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Ungasenani uthi kuba bomankuja uthi akuvumelwa, kodwa ama-price alokho abuya kanjalo. So yikho ama-price eqonga ngoba i-US dollar emsikeni it's around 55-60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo. Ingcwethi zezombusazwe zithi iZANU-PF lakho ukunqoba kukhetho lwamalunga edale lephalamende lwalonyaka esigabeni seManicaland lanxa owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe wayelosekelo olukhulu kulesi sigaba. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi lezakhamizi zeManicaland zithi azilani lokususwa embusweni kukamnumzana Robert Mgabe njengoba bezwisisa umbuso omutsha. Kube lelinye icele elithi iZANU-PF ingathola imbila zithutha lonyaka njengoba ibingananzi intuthulo yalumango ikakhulu nxa kukhangelwa inotho yamatshe aligugu amadayimana ahuquluzwa mihla ngemihla kodwa inzuzo ingaphenduki ukuzothuthukisa isigaba. Indawo ezinjengeChipinge eminyakeni ilizwe lisanda kuthola uzibuse zazisekela ibandla leZANU Ndonga ukuthi ngeminyaka yabo 1990 ibandla leZumu elalikhokhelwa ngumoye umnumzana Edgar Degere lathethela iZANU-PF amavoti njengoba osamanyika babesekela uTegere. Ukuthe ngokubunjwa kwebandla le-MDC ngomnyaka ka-99 iManicaland yaba ngeyinye yezindawo lapho ibandla leZANU-PF elahle lalahlekelwa lusekelo ngesilinganiso esilikhulu. Ngomnyaka ka-2008 iZANU-PF yathola izikhundla eziyisithupha edayele ePhalamende kuthi MDC yathola amashumi amabili okwamangalisa abanengi. Kukhetho luka-2013 iMDCT yasala isebunzimeni ngokuthola izikhundla ezinye kuphela kuthi iZANU-PF ezingamashumi amabili lambili. Ingcwethi zezombusazwe zithi akusoze kube lomohluko kukhetho lwalonyaka. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Richard Mahomva othi ukususwa kukaMgabe akutsho ukuthi iZANU-PF izehluleka ukunqoba eManicaland njalo abantu abamkhethayo kungabantu bebandla hatshi abakhe. Njalo uZulu sewavuma ukuthi inguquko yobukhokheli ikhona.
For power to be sustained, it means that it has to be consolidated. And Mgabe is by no way consolidating
the power which you think is
Isakhamuzi seManicaland umnumzana Trevor Nguo uthi iZANU-PF ngeke inqobe ngoba yehluleka ukunaka iningi labantu abemdare Danganda leChiatswa indawo athe kwakumele zithuthukiswe nguhulumende ngenzuzo ayithola kulezi ndawo alethe imisebenzi njengokwethembisa kwakhe.
Nga ethi eManicaland like Chipinge yemutare we have many industries nga oTanganda bakhona nga but asiboni development of infrastructure. Tina, we are suffering especially tina emakhaya, we are seeing anything from this government. Siyabona ukuthi iZANU-PF ilolomotshangwa ochinotimba opa mchunguri nga eManicaland but iZANU-PF they must just go and sleep rally e Harare.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe umnumzana Craig Dube uthi ukukhitshwa kukaMgabe lokuxabana okwenzakala phakathi kweZANU-PF akusoze kuyidlise kukhetho lwalonyaka eManicaland njengoba ingxenye eyanqobayo kungxabano le elacost kuyiyo eziphetheyo ngalezi nsuku. Kodwa ngakucelele MDC uthi akaboni linqoba eManicaland njengoba kulokudonselana phakathi kwalo.
Ngxabano phakathi kwe-G4 lelacost kuZANU-PF kanye lokususwa kukamongameli uRobert Mgabe angiboni kubuyelisa ibandla leZANU-PF muva esigabeni seMutare ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu beZANU-PF elisemutare belingele lacost. So i-new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kweZANU-PF njalo lokhu kuzayinelisa ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu isikhayela ibandla eliphikisayo le-MDC kukhanya into zabo azimanga kahle esigabeni seMutare.
Isikhulumeli sebandla le-National Patriotic Front ekhanya isekelwa nguMgabe umnumzana Jelas Mawarire uthi kulamalunga angajabulela ubukhokheli bezanupf obukhona manje asemanyeni labo abawaziyo ukuthi azavotela iNPF kukhetho lwalonyaka. Lokhu yikho osekwenze lwaba ludaba egudwini ingxoxompikisano zokunqoba kwaMnangagwa endaweni ezazivele zinqotshwa uMgabe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOADebele.
Ale balaleli iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Liyazi
ke ingoma yachaya ishabalala rhythm kodwa ke lapha ichaya Mr. Style ngomhlobo wegqum ithi yona awungitshele sithandwa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lamhlanje ekuseni lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ngokuvota kwabantu bezigaba ezehlukeneyo zelizwe lamhlanje sikhangele isigaba seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo half past six kusasa ekuseni. Igama uChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.